uJobs Schuller bambophile izolo enguloya emelu Hopewell Chingono.
Okwamanje ungapi uJobs Schuller?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa lachaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi i-Herald lama-ZBC abakhronikle bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJobs Schuller bayamhlukuluza, bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu i-MDC Alliance. Baxotshana lo Schuller nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba, abantwana bonke baza kwesaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokhu akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izanu i-MDC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokhu esikhankasa silandela imicho efakwa i-constitution yeZimbabwe.